I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqale namhla endaweni ezishiyeneyo eZimbabwe. I-Zimbabwe Electoral Commission ethule umbiko lo enkundleni ye-Twitter ithi kulendawo ezingamachumi ayisikhombisa lantathu 73 ezivulelwe uZulu ukuba abhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwensuku ezilichumi. Amabandla azancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka athi asidinga abantu abazabhalisela ukuvota. Umnumzana uStalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi bafisa ukuba uChamisa avotelwe ngabantu abayizigidi eziyisithupha 6 million.
Sakhuluma ukubana i-target yethu ukubana simobilizeke abantu abayi 6 million ukubana besivotele ke ngokhetho ke oluzayo. Lokhu kuyasinceda kakhulu thina njengebandla ukubana ke sikwanise ukusukumisa ke isizukulwane sonke seZimbabwe ukubana abantu besukume bengene kukhetho. Kuyasinceda njalo ukubana sibe kwazi ukubana nxa sisethe amatarget amakhulu, nxa siyehla siyehla sithola ke inamba ke esichiya sikwazi ukubana ke sinqobe kakhulu. Lokhu kwakubenchmarkwa njalo kubenchmark kakhulu ke ngodaba lwe-voter registration. Yikho ke si-introduca uhlelo lwe-voter mobilization ikakhulu i-voter registration program yethu kuze siyefika mhla ka-21 March ukubana sibiza abantu bonke ontyanga abadala omama oyizalukazi ukubana nxa ungabhalisanga bhalisa ukuvota kube sibe kwazi ukubana njengezizukulwane zeZimbabwe siyanqoba.
Ibandla leZANU-PF lona lidinga amavoti ayizigidi ezinhlanu 5 million akamongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzancintisa kukhetho oluzayo. Umnumzana Mabutho Moyo wokubandla leZANU-PF uthi luqakatheke kakhulu ukhetho lolu, ngakho ke sebekhankasela amavoti la elizweni lonke jikelele.
Kusemnyakeni wokhetho u-2023 lapho iZimbabwe ezayenza khona ama-general elections, njengoba ngemva kweminyaka emihlanu kudingakala ukuthi kube lama-elections. Sililizwe eli-sovereign pheceleze ngesilungu okuthiwa yi-sovereign republic elandela i-constitution eyabunjwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke kufanele lolu khetho lwenziwe, kufanele lolu khetho lwenziwe kulokuthula. Ngakho-ke umongameli uBaba Mnangagwa usekubeke wabasobala kumalunga eZANU-PF ukuthi thina silibandla elilandela imithetho yeZimbabwe, silibandla eliphakamisa ngezinga eliphezulu ukuthula phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi sizaqhubeka ngemikhankaso ngezindawo ngezindawo kulokuthula.
Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi okwamanje athwele nzima amabandla aphikisayo azama ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Siyananzela ukuthi u-2023 ngumnyaka wokhetho. Siyananzela labezombangazwe amabandla athiyeneyo asekhona ekukhulumisana labantu ngendlela ezithiyeneyo. Sinanzela ukuthi uhlupho olukhona lelo lokuthi la amanye amabandla aphikisayo sokufanele adlule, siyacela emapholiseni. Uhlupho olukhona ukuthi besenza lokho basuka baliswe ukuthi babambe baqhubele yomhlangano. Ngokunjalo kuhle kusitshengezela ukuthi ukukhankasa lo isikhawu ka-23 kutho ukuthi kuzalengela kancane ngoba amanye amabandla abengavunyelwanga. Kodwa kuseqinisweni, lanxa kunjalo siyabona amabandla e-opposition ikakhulu enale eyiyo ephikisayo i-main opposition i-CCC iyabonakala izigaba eziningi bexoxisana labantu ngendlela ezithiyeneyo. Le makhaya siyababona bakhankasa kule bandla ibusayele eZANU-PF, lalo siyalibona iqhubeka lama amabandla ngokuningi bawo azama ukubana angene ebantwini. Uhlupho olukhona i-violence ngoba ubudlwangudlwangu esiwubona usenziwa kwabanye abantu okungafanelanga kube njalo. So ke besikhangela ukuthi aluba sikhuluma nohulumende, sicele uhulumende kakhulu ukuthi ibandla yeZANU-PF alivumele ukuthi bonke abantu bakhankase lingalwisani labantu.
USibindi uphinde wathi wonke amabandla kumele avunyelwe ukusebenzisa imisakazo lamaphephandaba adlelana lohulumende.
Lokunye okuluhlupho ukuthi ekukhankaseni lapha ungananzelela nxa sikhangela kulezi zomsakazo lamabonakude, siyananzela ukuthi i-opposition parties azini vamathuba okuba nazibonakale kodwa i-ruling parties ani-PF yedibonakala khona futhi kuyasithengisa ukuthi ukukhankasa ongathi kulingele ngancane okuyinto ofanele ilungisiswe engalunganga naleyo ngoba kufanele ukuthi bonke abantu bathole amathuba alinganayo.
Ele Zimbabwe likhangelelwe ukuba liza kwenza ukhetho phakathi kwantulikazi loncwabakazi. Umlangagwa uza kwethula kusemthethweni usuku lokhetho lolu.